isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyathola njani zolomuhle emakhaya bona ngabo siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhla 21 February 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubikwa ukuthi abapheka isinkwa bafuna ukuthi sithengwe ngamadola amane kusiya amadola amahlanu.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka, siyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda kudlene.
Sowuhlupha kweleZimbabwe ukuthola imali yokuthenga impahla kumbe ukudla.
Akhathesi isimo sizima, awusoze kwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa. Ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa, uzavuka imalini.
Bayakhala abesifazana ngokwenziwa ngamadoda abo kweleBrithani.
Ngamazila abasebenzi okwabo yokudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abapheka isinkwa kubikwa ukuthi bafuna ukuthi kukhuphulwe intengo yaso iyefika amadola amane kumbe amahlanu. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amakampani apheka isinkwa esibiza idola lethumi $1.10 okwamanje bathi intengo yaso yenza ukuthi balahlekelwe imali nxa besithengisa. Bathi kufunakala izigidi ezine zamadola $4 million ngenyanga yokuthi bathenge okokuphekisa isinkwa nyanga zonke, kodwa okwamanje ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe libapha ingcosana yemali le. Sehlulekile ukukhulumisana neziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abamele izisebenzi abanjengomnumzana Japhet Moyo owenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi abantu kabasoze benelise ukuthenga isinkwa kungakhuphulwa intengo yaso.
Nxa intengo yangkhona ke isiza kukhuphuka, siyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda kudlene. Kuyabanzima. Asila qiniso ke ukuthi yikho yini ukuthi siyaswelakala ngokuthi bafuna ukukhweza intengo, asikabikwazi. Kodwa iqiniso ukuthi ema-supermarkets, ema-shops, hayi isinkwa sesiyuludo, asibonakali sibili. Lami lapha engithenga khona uJahu uyangitshela ukuthi usethola ekota of what he was receiving esikhathi ezidelivery ngesikhathi esidlulileyo. I-news lezi azijabulisi, imibuzo esiwuzwayo awujabulisi.
Ingcwethu kwezombusazwe umnumzana Clement Moyo uthi akumangalisi okukhulunywa ngabathengisa isinkwa ngoba kasitholakali okwamanje ezitolo.
Into le yaphambaniseka ekuanawuseni i-monetary policy. Monetary policy previously idola laliyeliphala le-bond paper. I-bond paper yayiphiwe kuyi-Fed power. So bathe sebefika laphana basebefithi bona idola alise at par le-bond note. That was enough to create panic le-inflation. So bona ngabe kuthiwa baqala baqala bakhuphe baba ready ukuthi bakhuphe i-bond note, bese be-announce-ake izinto zabo lezi bazithulele nje bakhuphe nje i-bond note kuphela nxa sebe-ready. Bengakabi ready kwakumele bathule zwi ngalo i-bond note. So khonoko sokulimazile ama-market forces asecontrola ku-parallel market vela akusayenzi. Abantu sebekhuphile izinto ezitolo bathenga basema-warehouse babe belayisha ngamaroni ngengabengabuthi babesisa ngayo.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazama ukulungisa umnotho welizwe loba nje kulabanye abantu abadonsela amuva.
Kukhanya kunezandla ezinye ezifuna ukuphambanisa inhlelo zokusebenza ikakhulu engathi yi-supported esebhekene ngoba konke khona izinto esenzakala abantu bazibabhenzi sivumelana siphathisana kulokugama okuvelela kwebantwini bonke abanye labanye bakhona kuzana uPF bakhona abagangayo abafika izimali ukugangawa imali kufika izimali kukhona abantu boke abagangileyo nje kumele ukukhuluma ndiyehle kakhulu ekukhangele kholoko ethatha inyathelo elibanzi bajezise labo abantu abaphambanisa iy'nhlelo zemali uyimali zingahambi kuhle phakathi kwelizwe ngokunjalo angeke ngize ngibale into kwehluleka mina ngingathi kuqala okunye umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa akusenze kuswelakale ukuthi ekuqaleni lapha kube nobuhlungu ubuhlungu buza kwakhona ngizakulinganisa ngihlala ngikulinganisa njengokuthi umfazi nxa ebeletha kuba nobuhlungu obumangalisayo kodwa-ke nxa esebelethile uyabe sedlala nje lokuyingane sokumnandi zokunjalo ngibona isikhathi esizayo siyabe sesikhuluma ngakho sokwedlule ubuhlungu lobu esiphakathi kwabo afana nokuthi abantu babambane kuthenisindawonye abantu baqinise besibili baqinisele yedlula lokhu nangikukhangela
kubikwa ukuthi abathenga iflawa yokupheka isinkwa nabasiphekayo bayakhulumisana ngokukhuphulwa kwentengo yesinkwa kuqhubekela phambili ukuswelakala kwemali ezimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ngesikhathi esifanayo yasilela impahla enengi okunjengamafutha okupheka ithukela amanamnede kanye lesinkwa ubathabile masuku usethulela lolu daba
Ukuswelakala kwempahla ezitolo kuqhubekela phambili njalo labantu sebethenga buthumuthumu besenzela ukuyagcina abakutholayo emakhaya kumbe ukuthi baphinde bathengise emkambo wensitha. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu, umphathi ntambo wezamafeyitali, usanda kutshela intatheli izindaba kungxoxo mpikiswano eyethulwe kumsakazo weVoice of America leZimpapers TV Network ukuthi uhulumende uyazama ukulungisa isimo esibi somnotho, ikakhulu ukudinga imali yokuvuselela amafeyitali aza kwenza kube le mpahla eningi ezathengiswa kwamanye amazwe. UNdlovu uthi abantu kumele babekwazi ukuthi ukuzamazama kwemikambo yemali yikho okwenza ukuthi kube lokusilela kwempahla njalo eyinye ikhuphuke intengo okungapheliyo. Uthi imali lohlobo lwama-bond notes ledola leMelika kuyalingana.
Our position has remained the same. There is one-to-one convertibility of the bond, US dollar if I may use that term, RTGS. And government is making all the necessary measures to make sure that this happens. I'm sure we had a few days ago when our finance minister was in Bali. He did also highlight that to the nation.
Kungasenani uhulumende wenza kahle ngokwethula imithetho yokuthuthukisa ilizwe. Engingakutsho njalo ukuthi isisindo semali yohlobo lwebond ledola leMelika siyalingana. Lokhu kugoqela le RTGS.
Kodwa ke akunjalo emigwaqweni lapho okuthengiswa khona idola leMelika ngama-bond notes akhuphukileyo. Lokhu kwenza imali igugudeke isisindo isisesikhwameni somuntu. Umnumzana Lungelo Ndebele okhulume lomsakazo weStudio 7 yesikhathi edinga amafutha okupheka uthi sokuhlupha ukuthwala imali kweleZimbabwe.
Ya khathesi simo sinzima awusoze bekwazi ukuthi khona kuyavuka kuminjani kusasa ukuthi uzathenga into ozayithenga kusasa izavuka imalini awusoze bekwazi and yasila confidence ngempilo yakusasa izinto zonke ziyakhwela i-fuel ayitholakali asikwazi ukuthi senze njani and esikufisayo ukuthi nga i-government iyakwanisa ukuthi ibuye isitshele ukuthi khona uhlupho lolo esibhekane lalo kathesi lukhona isikhathi esinganani esibona ngani kuliphutha ukuthi khona i-government vele ayisazisi ukuthi khona simo sinjani sizabe zikhulumela nje nxa besema emihlanganweni yabo bezifeni kumbe ngabe zikhulumela nje ukuthi hayi isimo siza improve sizayi-improva kodwa abakaze basenzele esikufisayo thina esingathi i-state of the nation address.
Unkosikazi Nothabo Nyathi esinye isakhamuzi sakoBulawayo uthi okunye okunjengezilimo kulokhu kusatholakala ngentengo efanayo ngoba abakuthengisayo besaba ukuthi kungabola kungakhuphuka intengo.
Intengo yembida amatamatisi kumbe i-cabbage hayi lokhu ingaqansanga.
Usomabhizimisi wakoBulawayo unkosazana Ruth Moyo uthi bahlala bekhuphula intengo yempahla ngenxa yokuthi yikho kanye okwenzakala lapho abathenga khona impahla etshiyeneyo.
Ya impahla azisela ntengo eyodwa ngokuthi okwenza njalo sihamba kuma wholesaler sithole amanye ama price uzathenga pre nge price enye namuhla uyathi usubuyela ufice kungasela so forced ukuthi khona uhambe edinga kwamanye kwezinye indawo ngafica into engiyangikhona ikhuphukile so la unxa usuthenga into engikhuphukile so kumele la ukhwe so uyafica ukuthi khona every stock yabile price different ngoba ama prices esuza ngawo are different.
Intsha yona ithi abakhokheli kungenzeka ukuthi bengabe bengasela macebo kodwa kuhle ukuthi abantu bebambane kungakhathalekile ibandla abavela kilo. Lokhu kukhulunywe ngelinye ilunga labatsha elikuhlangothi lwezanu PF Youth League umkhokheli Dube.
Isituation le khona lapha eZimbabwe inzima for sonke ukukhwela ngazo ezitolo akulandi ukuthi ngwezano akulandi ukuthi ngweMTC mina ngwezano I'm a supporter of ZANU-PF yiyouth yeZANU but into ezenzakala ngakhona zitshayisa ngekhanda our president uthule president wethu akakhulumi angikwazi ukumbulenye iplan kumbe ulunya afuna ukusenzela khona kodwa siyafisa ukuthi ngabe uyathatha inyathelo njengomkhokheleli wethu akhulume something cause situation le inzima for wonke umuntu thina bezanu sisafa kakhulu sebesichallenja ngakho amanye khathesi ngabe lama prize nezitolo but ama-prize ngathi sonke and izinto zikhwela day in day out imchova kungathaya u-7 yabuziyi-$2 then ama-pay asikhwezela.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Sivumo Dlodlo uthi uhulumende kasela macebo okulungisa ezomnotho ugcizelele esithi kumele umthetho ufane kubo bonke abamabhizinisi ikakhulu ekuthengiseni imali yakwamanye amazwe.
Uhulumende akumelanga ewandlulele amankampani ngokuthi ungubani umnikazi wayo. Kufanele ewaphathe wonke ngendlela efananayo kungakhathalekile ukuthi bathengisa njani ngoba kulabanye abalezikhundla abaphezulu ngale abangathiwa bona bagcinwa ngcono. Singakhangela bona babethengisa nge-US dollar kodwa amanye amankampani ezinye ezitolo kuthiwa bengathengisi. Ngakho uhulumende kufanele bona ukuthi umthetho wakhe uyawufananisa kubo bonke abantu abathengisayo. Njalo singakhangela isimoti siyasiloke siba nzima sokufanele ukuthi evume yena uhulumende ukuthi useyehlulekile. Kumele evume ngoba khathesi lapha isigaba sesifike khona sokusesigabeni sokuthi sokufunakala amacebo abantu abaningi hatshi amacebo abo kuphela. Bengayenza i-command economy ayisoke ivume vele ngalesi sikhathi sesikuso.
Kwezinye indawo abantu bacelwa ukuthi bathenge amanamunede lokunye okuninginingi bengakathengi isinkwa amafutha okupheka lokunye. Intengo yamafutha okupheka esemthethweni i-$3.70, igabha lesilinganiso sama-liters amabili i-2 liters. Kodwa kwezinye izitolo, umuntu kumele akhokhe ichumi lama-dollar i-$10 kusiya phezulu, njalo izitolo eziwatholayo amafutha zithengisa igabha elilodwa umuntu munye ngamunye, nxa esethenge impahla ezedlula ama-dollar angamachumi. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26 sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ku 7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930-6040, 15460, lagu 1885 kHz kushortwave.
Benana masiva we senzi we manje lo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lomasiko lokuphila kwamaNtunzi kuzonke namhla sixoxa ngodaba olunyeke olumangalisa kakhulu ngoba kukhanya ngazani ke amadoda angaya emazweni amanye atshona ezinathela utshwala kumbe batshona bedingana lentombazana kwesithi laba abathetheyo bagcina belahlekelwa imizi yabo. So ke silo mama lapha ke usithandazile Nkomo okhona ngale ke kwele Britani, sibe njalo lo baba Ezra Jesus Banda bagula okhona ngale kwele Britani. Sihloko zami linjani?
Siyaphila njani Thuli?
Hayi siphile kakhulu. Sihle siqalise lapha ngomama. Akusitshele mama sizokuthiwa ke kuyahlupha khona ukuthi amadoda lingahamba lawo khona ngapha eBritani bagcina bengani abasasebenzi kuhamba njani?
Ngamazila ba abasebenzi okwabo ukudla kuphela lokuhlala lokuthanda abafazi.
Kwenziwa kwini kwalo?
Hayi nje basile kuphela bazizihwaba nje siphuma ukuhamba zingena lapha lalapha. Bangasahlonitshwa emakhaya lapha bengasakwazi ukuthi bonibe amakhanda awendlini.
So sizokuthiwa lawe wagcina uzehlukana lo mkakho ngenxa yokuthi kwakungani kukhona kukhona. So kungathi kwahlupha kanganani khonokho?
Hayi zila nje lingalancedo nje kwenza konke into umuntu elokhu ebhekeke naye zilutho nje phinde aphume phandle lobuchapha yikho okuhluphayo ongafuni ukusebenza nje yikho nje iproblem.
Baba Ezra Jesus Banda kuvame kanganani khonokho okhulunywa ngumakhomo?
Kuvamile kakhulu kodwa kunanje kodwa baba abaningi banathiswa utshwala ukuthi esingathi i-mental problem ukuthi uyabe ehlukumeza ukuthi umama yena ukulimale nini. Umankomo uyabe hole intela kade imali ubaba engenamali engaholisa ubaba nxa engayidulileyo mali sokumphambanisa ke ikhanda lasecina sengumuntu ophuza kakhulu nathi kakhulu utshwala.
Umankomo nathi wakudaba khonapho ukuthi lina phela lile mali vele ezigwabeni la ucina usithi hayi indoda lokhu
ayayisikho. Obaba yibaba abangazithembi basabele emhawu basika bebele
emhawu njani emhawu njani
mngu ma umama selemali sehola emhawu umuntu abese emhawu sizibone ngana ngasondoda but thina ke sifuna ukuthi sakumuzi Tshwanda sihlale phansi labantwana emhawu yena ibulalayo bobaba.
Kodwa lisuka lidelele phela lisuka lese lisidelela kakhulu ngoba vela sibanda ukuthi zinabantu.
Ukusidelelisa yini ngoba lihamba lingena lapho lizidobha izitete ezinye ezingazakaliyo lina yena lingazihloniphiyo. Uhambe uyengena lapho ulishengi livithikazi endlini uhambe uyengena lo uphunga ukudobha le nto nje engakhanyiyo yikho kwenza kokumama ekucine sesifunda ukukhuluma kakhulu.
Babengakwenzi dube ekhaya laba bantu laba babehloniphe ekhaya kathese bengobaba ezindlini laba zihlukumeza into ngazakuyibona.
Ani liyazihlukumeza lodwa ngoba lotshwala labuthanda kakhulu sokhona buthole sehudulana lokunye kwizinto ongazwakaliyo phandle kulokuthi ekhala alikwenza lalifihla kodwa but lapha kusegcekeni selibanjwa ngamafoni la into lezizikhiwa ezintsha yikho kunibandisayo.
Bacina besisola kumi bacina besisola abafana bangithi sebengenazi bethatha abalungu abelungu babengani babahlonipha.
Hayi lina lifuna abelungu bayalandela kuphela lina lifuna umfazi nina elikwaziyo ukuthi hayi baba lapho kuphambanisile hayi baba lapho asezweni so usubona ngani uyatshelwa nje into yokwenza kanti kodwa sebesithi sakho babelungu laba balithanda bakwazi lokupheka futhi.
So kukhanya abakwazi lokupheka inopi phela jiza lapha babeliphekela nje kulokho ngamabhega lokho
hayi vele ukupheka iqiniso yamabazi yokupheka ngabe kunedani kodwa kunedani ukuthi uphekelwe endlini kodwa umuntu engela ekwenza ukuthi uzivulayo la imizi ungamthandi ngenxa yokuhlala ekuhlukumeza ebusuku lemini.
Okula mntu ohlukumezwayo akulala ashukumeza leda lokuthanda ukukontroli into eziningi umuntu wakhona kakwazi lokuthi hawu sithanda sami umuhle namuhle ucecile kangitsheli sengiphomba ukuba lona sakwazi ngikhwajelwa kuphela. Cede lapho isitore sekengala lezi ezilamanga phandle engithiya mina endlini ngingakwazi ukucela ukuthi ayi namhlini kamakha amnandi mama.
Lo-ke ngunkosazana Sithandekile Nkomo lo Ezra Jesus Banda bebexoxa lapha-ke ku-Studio 7. Okuningi ngalolu daba ngenani ku-Facebook ebulenjini be-VOA Ndebele.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikobe. Namhlanje sixoxa ngesimo somnotho eZimbabwe. Sifuna ukuza ukuthi abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo bona baphila kanjani njengoba isimo somnotho asimanga kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngodaba olusegudwini sixoxa lonkosana Mazibisa, yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship, abanye bathi yali, njalo ongusomabhizimusi ongisakhulayo. Masambeni kuye, siyezwe okuningi. Right, ngiyakwamukela kuhlelo labasakhulayo mnumzana unjani?
Hayi ngiyaphila mfowethu, la unjani khona ngapha?
Hayi lami ngiphilile. So masithinte udaba olusegudwini namhlanje, yini umbono wakho mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe?
Isimo somnotho elizweni lakithi isimayemaye, isiponapona, akukhanyi ukuthi kuyaphetha ngani. Abathi khona kungesikhiwa, the markets are tumbling, they are always up and down. Kodwa ngakuya ngathi ngayo izinto ziyabuyela esimeni saso, idola lizimele kuhle, ingxoxo zonke zichasise kuhle ukuthi idola limi ngakwakhona, lebhondi nothi limi ngakwakhona. Yikho komgqoko abantu abafuna ukuzwisisa, abafuni ukuthi okwenzakala ngo-2008 kuphinde kube hlele balahlekelwe izimali zabo.
Hayi siyakuzwa. Awungitsheleke mnumzana, njengoba isimo somnotho asimanga kahle okwamanje, abasomabhizimusi abasakhulayo bona baphila kanjani?
Hey, lapha kunzima wethu, angifuni ukutshela amanga, kunzima simili ngoba especially to ama young entrepreneurs, our sources before in terms of raw materials was ananzela ukuthi kufunakala i-foreign currency, and amabhange bengasinika ama-foreign currency. You needed to apply in the text time. Kuma black market, nxa usayithenga i-forex yakhona, suyithenga at a higher price, the cost of production becomes higher. So engunanzele kakhulu, especially uma entrepreneurs amaningi adingwazi, ama small medium enterprises amaningi asuspendile ama operations.
Ngiyazi vele ukuthi wena ungomunye wabasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe ababe kuhlelo Mandela Washington Fellowship, lona uhlelo lenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabasakhulayo abadabuka kuzwekazi eAfrika, nxa sisixoxisana ngendaba zebhizimusi njalo ezobukhokheli. Kukhona na owakufunda kuhlelo lolu olungasiza abosomabhizimusi ngesikhathi esifana lalesi eZimbabwe lapho isimo somnotho asibanga kuhle?
I-program lana nxa ungathiwa abantu bayaphindaphinda kaningi kaningi, bengingathi ukuthi abaphinda abantu, ngoba iprogramu lana ifala ulo donsela, ulo vivi lokwenza izinto. Ngoba ama lessons learned that were coming across there is, i-problem esilayo iZimbabwe is nothing new. Laba abakhona ngale they also underwent similar problems like ours. But umahluko is, how do you deal with the problem? So engakufunda khona yikho kusenza abanye bethu sibe resilient and tell ourselves ukuthi there's always light at the end of the tunnel. For example, iVermont was not different from Bulawayo, like yake yavala ama-industry wonke, but they've re-industrialized using ama-latest technology, using ulwazi lwabantu abatsha. Nami ngiyakukholwa ukuthi ulwazi esalifunda ngalo, uhulumende engakhulumisana nathi, sihlale phansi, singaku-implementa lolo lwazi lokuvuselela ama-industry akithi.
Loke ngu-Mike Hobe obekhuluma lo Nkosazana Mazibisa kuhlelo lwabatsha. Sokusithatha kwamanje sezokholo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kaMahubo usahluko ngo-46 undima ngu-10 ifundeka kanje. Thula wazi ukuthi nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa ezizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Bathandekayo sithola umlobi umhlabeleli uyabhala iculo kuMahubo, uyahlabelela abesefika kulapha athi khona othi uNkulunkulu, thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa esizweni, ngiza kuphakanyiswa emhlabeni. Ngithanda ukukhuluma namaZimbabweni abahlakazekileyo kuzigabana zonke zomhlaba, abahlakazekileyo elizweni. Ilizwe lakithi lidlula enkingeni, lidlula ebuhlungwini. Umkhonomo wethu uyavuza igazi, abantu bakhathazekile, abantu baphile emalayini ne-fuel, abantu bashayasange namakhanda, abazi ukuthi kusasa lizaba linjani. Manje nxa sekunje abanye bakhuluma into eziningi, abanye bathi bona yibo ababambe abalamandla abangalungisisa lomkhonomi, abanye labo bathi bona balendlela zabo zokulungisisa umkhonomi, kanti intandane labafelokazi bathi deka kube nzima abasebekhulile labo kuba wesi. Ngithanda ukuthi ngikhulume izwi likaNkulunkulu kumazimbabweni wonke ababona ngani isimo sasinzima, ababona ngani ikusasa kaliselathemba, abanye babona ngazani ikusasa kalisekho. Zwanini izihlobo zami, utsho kanje uJehova uthi thula, wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Phakathi kwey'nkinga ezinje, phakathi kwey'nhlungu ezinje, phakathi kwe-confusion enje, labasopolitika bengani abakwazi abakwenzayo, lapha bebababamba khona bathi babamba kungani kuyadilika, lapha abangani bakwa bathi bakwenza kungani akuhambi, konke kungazani akusela themba. Uyakhuluma uJehova uthi zwanini bantwa bami, thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. UNkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo, lithi iBhayibheli yayisikhona indlala eSamaria, amaSiriya egomboloze isizwe sakwa-Israyeli babavimbezela. Lithi iBhayibheli inhloko yedonki yayisidula okumangalisayo. Singakhohlwa ukuthi ko-Israyeli idonki ubabhemi wayekade engadliwa, kodwa sithola ngenxa yokuthi usumo sase sibuhlungu kakhulu, sithola abantu sebethenga inhloko yedonki ngenkalakatha yemali ezinkulungwane ezesabekayo. Zwana mhlobo wami, uNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi una 38 years bentshontsha. UNkulunkulu akalandaba ukuthi umkhonomi udliwe zintotoviyane. Kusasa uyakwenelisa uJehova ukwenza imhlola, izinto zivuke zitshintshile. Yikho esithi yena thula, wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Mhlobo zami, ngithanda ukukhuthaza ukuthi masingadangali, masingakhathali, asiphakamise amehlo ethu sibheke uJehova. Athi umhlabeleli, ngiyaphakamisa amehlo ami ezintabeni, usizo lwami lobuyaphi? Lobuya kuJehova odalileyo izulu nomhlaba. Kasiphakamisekeni ukuthemba abantu. Ngiyangithi mina othemba umuntu kufana nokuthemba izinyo lixegayo. Uyathi usemshadweni usidla inyama likhumuke, kodwa lithi iBhayibheli babusisiwe abathemba uJehova. Kasithembeni kuNkulunkulu, iZimbabwe iyelunga, iZimbabwe izophakama, konke koba mnandi, kobo mncwaba.
Akuyiphethe mfundisi.
Ake standards. Baba siyabonga, siyakhuleka ukuthi baba ukhulumisane nabakhokheli bethu, ukhulumisane nabo bonke abezosopolitiki, babona amandla wonke umoya wakho oyingcwele kawuhambahambe, uthinte impilo zabantu bonke, kuphele lokusela lokuganga okukhona. Umkhono wethu vuselele nguwe, ukuze udumo lonke lenkazimulo kuze kuwe. Ngelisi gama lenkosi uJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Isibanda, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 lisizwa sasa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo, iqembu leDynamo linqobe eleBlack Rhinos 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe eHarare lamhlanje. Kweminye imidlalo, iqembu leHighlanders linqotshwe ngeLebulawayo City 2-1.
One more.
Loke, ngumculo kaMlindo, the vocalist, siyabonga kakhulu ke Mlindo ngengoma leyo. Singahlukani ngokuthi sikhangele ezinye ebezikhokhela indaba lamhlanje. Kubikwa ukuthi abapheka isinkwa bafuna ukuthi sithengwe ngamadola amane kusiya amadola amahlanu. Sokuhlupha ke kwele Zimbabwe uthwala imali yokuthenga impahla kumbe ukudla. Sigqiba lapha uhlelo lwethu okwamanje, asihlanganeni ngo-7:30 a.m. ekuseni, oluvalisayo ngu-Cape Stube.